the Belen.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kulo Studio 7 ngomvulo mhlaka 5 Mpalaka 2022 ngupracide Jeremiah endaweni zethu lamhlanje tukuvuma nokunanzelela ukuthi kukhona okungayenziyo okwenzakalayo nokuthi kube labakhona abathatha umlando bavume ukuthi saphambanise abeZimbabwe Christian Alliance bamanyene labePublic Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo ephathelane lodaba lomfuqazi weBukurawundi lokukhuthaza ukuthula elizweni.
Israel yomnomzala uomela i-constituency ezengeza West uJob Skala iqalisile phambi ko-Magistrate Gupta. USkala uyale icala lakhona kodwa bathe bona hayi kumele kuqhubeke phambili mhlaka 13 ngoba abameli behulumende bafuna ukuthi babhale bephikisana la.
Amagqwetha kamnumzana Job Skala ummeli wezengeza West ethulele ephalamende kubethuliswa icala lokuphambanisa umsebenzi wemithethondaba bathi akulabufakazi obukhomba ukubana kule cala. Ikomiti enkulu yebandla elibusayo kwele South Africa e-African National Congress lithi njengabandla liyaphikisa umbiko wengcithi othi umongameli Cyril Ramaphosa wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo ukutshontshwa kwemali epulazini lakhe. Konke lokhu nezinye indaba izoziswa kulo msakazo. Inhlanganiso elela amalungelo amakholwa elizweni iZimbabwe Christian Alliance imanyene laBepublic Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo ephathelane lodaba lokukhuthaza ukuthula kanye lolomphoqazo weGukurawundi. Lomhlangano oyenzelwa kobulawayo wenziwa phansi kwesihloko esithi Honoring the Dead, Healing the Living and Reconciliation for the Future. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Inengi labakade besemhlanganweni lobathi bakhathazekile ngempawu zombhuqazi weGukurawundi ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukuya kukhetho kumnyaka ozayo. Umgcini sihlalo weZimbabwe National Peace and Reconciliation Commission, uCommissioner Retired Justice Selonare ongenela umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze ukuthula kukhetho oluzayo.
Sisiya kwindaba yokhetho ngiyathemba ukhetho kuzakwenzakala kakuhle ngoba uprezidenti laye wonke umuntu uyakhuthaza ukuthi kube lokhetho olungeladlwa ngudlwangaphakathi. Umalungana lo mhlangano namhlanje hhayi mina nje ngame ngibona ngane abantu bakhulume lokho abafisa ukukhuluma bekhululekile babhale phansi abayiziphathamandla siyathemba baza kulungisa lokho.
Unduna Khulumani Mathema yena uchaze ukuba akula kusebenzelana phakathi kwenkokheli zomdabu leCommission yeZimbabwe National Peace and Reconciliation ezweni.
Wokuqala sasingani sibambene la iNational Peace and Reconciliation Commission sisenza lo msebenzi wombhuqazi weGukurawundi. Okwakhathesi hayi mbone ngani sebekhatshana songani izinduna esezithethe wonke amandla okufanele aphiwe iNational Peace and Reconciliation Commission. iNational Peace and Reconciliation Commission sonke ngithemba siyakwazi ukuthi ile mandate in the constitution engikhangelela ukuthi izinduna zona Nga ukuthi kufuna ukuthi kubanjwe into leyiqondiswa kuhle ngendlela eza engahamba positive isuZulu. Kuyabe kufanele ukuthi izinduna ze nqa National Peace and Reconciliation Commission isiye bantwini bezinduna. Izinduna zona zibe zingabantu labana abahamba besenika abantu bayo iconfidence. Ukwenzela ukuthi abantu bakhululeke bakhulume ngayo indaba leyo ngoba abantu okwakhathesa abantu bakithi vele indaba leyo lokho besesa ukukhuluma ngayo.
Umfundisi Sikhalo Cele uthi ukuthula kuqakathekile ezweni kodwa impawu zombhuqazi weGugurahundi ziyabonakala kwezokhetho ezweni.
Abantu beMathabeleland abaningi bayemesaba uhulumende wabo. Nxa sekumele bayirejista bayesaba. Abanye barejista ngokwesaba, abanye besabe lokuyarejista. Kube sekukhonokho kusuke kube yinto ephambanisa inani labantu okumele barejiste ukuvota. Abanye lanxa bebhalisile ukuyavota bangabe besiyavota ngokwesaba. Abanye bahambe ngokwethuselwa. So khonokho vele kwenza singabi le namba eqotho yokuthi kume njani. Kuthi laba ababhalisileyo abahambe bayavota babuya bekhuluma ukuthi hayi sitshelwe ukuthi sizaliphinda ezake sakwenza. So uyabona ukuthi impawu zombhuqazwe lokho ezikhona ebantwini bangapha. Kanti esinxa sikhuluma ngokuthi kabarejista ukuvota babhalise baphi? Abanye bakhona babalile.
EZimbabwe ukuhlukumezana phakathi kobulili kuvamile njalo uma kungela ovumayo ngokuphatheka kudlakela ngesikhathi sombhuqazwe kuba nzima ukuba lokukhumisana umlotha lokuthula kutsho unkosikazi Ngonyathi ongene umhlangano walamhlanje
ukuvuma lokunanzelela ukuthi kukhona okungayenziyo okwenzakalayo lokuthi kube labakhona abathatha umlando bavume ukuthi saphambanisa.
Okwamanje uZulu udideke ingqondo ngokuphiwa amandla konkokheli zomdabu ukuba ziphathe udaba lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGugurahundi bethi ukuthula ngesikhathi sokhetho oluzayo kunciphile ngoba iCommission ebona ngezokuthula ezweni seyamukwa amandla nguhulumende kukanti usahluko 12 wesisekelo sombuso uthi iCommission ilamandla. Ngimele umsakazi weStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuthonisiswa kumeli wezengeza West edalela eParliament uMnumzana Job Scala ecaleni lokuphazamisa umsebenzi wemithethandaba kuqale namhlanje eHarare kodwa elilandula lelicala. USkala uhle wathatha lelithuba lokupha isicelo sokuthi lelicala lilahlwe. Umtshutshisi walelicala uMnumzana Sephataya Bufu utshele umthethandaba ukuthi uSkala watshela abantu esililoni sikaNkosazana More Blessing Ali owayelilunga lebandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change enyathime ichithungwiza ukuthi wayebulewe ngamalunga awe-ZANU-PF. Ubofu uthi amazwi akaSkala lawa ayephazamisa ukucutshungulwa kwalolu daba ngamapholisa ayesadingisisa ukubana engabe wabulawa yini uNkosazana Ali. Ebuzwa lidale ukuthi uthini ngalokhu akwetheswayo, uSkala uphendule esithi yena akalacala alidalayo. Amagqwetha kaSkala athi umfanekiso wevidiyo osetshenziswa ngabatshutshisi besithi kayivezi ubufakazi bokumbethela kuleli cala bahle bathatha lelo thuba lokuphanyeka isicelo sokuthi lelo cala lilahlwa. Elinye lamagqwetha kaSkala uMnumzana Harrison Nkomo ufakaza ngesicelo sabo lesi.
I-trial yomnumzana omela i-constituency yezengeza West uJob Scala iqalisile phambi ko-magistrate Kufa. USkala uyale icala lakhona kodwa bathe bona hayi kumele liqhubeke phambili mhlaka 13 ngoba abameli behulumende bafuna ukuthi babhale bephikisana lathi ukuthi hayi amaphepha lawa acasisa kumbe ayatshengisela ukuthi hayi kule cala lenziwayo kona iSkala uthi hayi amaphepha anje katshengisa ukuthi kwayenziwe icala.
Yena uSkala uyalaleli cala esithi
uyalaleli icala esithi asiye owaposta ividiyo leyi ku-social media ngoba even unanzelele amazwi abadingiwa atsho njalo atsho uSkala uthe yena hayi ungakhangela amalungelo akuleli lizwe alisocala.
umnumzana Harrison Nkomo ngelinye lamagqwetha kamnumzana Job Skala umeli wezengeza West edalele iParliament. Kuyaxokozela ebhinga kulandela ukhetho lwama-by-elections ward 20 obekungqikelana ibandla lezanu-PF lele Citizens Coalition for Change. Kulabantu abatshiselwe imizi, kube labanye asebehlala eganyeni bebalekela ukukhahlanyezwa ngamalunga ebandla elibusayo elezanu-PF. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Fanuel Cumanzala okubandla le-CCC uthi baningi abantu abajaywe ngamalunga ebandla lezanu-PF abelokhu bekhahlanyezwa ebhinga.
Iningi labantu lapha kade sebesethuselwa ukuthi lingayekeli ukuvotela izanu-PF, iyabuya-ke igroupu leyana esesiyabhoyise kalungisa ukuthi zolitshaya lonke. So iningi labantu ngapha bahlangene abantu kulabo esindebeleni. Abanye bangkhona babalekeli kugusha wundi. So khonokho uma sokhulunywa nge-violence bayakwesaba kakhulu. So yikho ke iningi labantu besabile bavotela izanu-PF. Kodwa ke okunye ngaphandle kwalokho esikubonileyo ukuthi khona abantu kade sokuthiwa khona kumele abantu bahambe labo sobhuku babo. Le yinto entsha lapha ebhinga asizwisisi ikakhulu ngapha ebhinga nothakazisebenziswe izanu-PF. So kathesi yikho abakusebenzisileyo ikakhulu ku-polling station ekamombo.
Kodwa umnumzana Kudakwashe Munsanka okubandla lezanu-PF uthi ibandla le-CCC yilo elikhahlameza izakhamizi.
Silosizi ngikhuluma nje ngisekalungwizi emzini okababa othiwa nguDaniel Zebediya owatshiswa izindlu zonke zintathu zitshiswa ngabantu be-CCC bebanga ubukhansela obekalungwizi. Bamtshisela lo ubaba othiwa nguZebediya oyi-coordinator yethu khona ngale eKalungwizi. Icala lakhe asiliboni lokubana usupporta izanu-PF. So abantu beKalungwizi bahlala bamudledledle bayethuka sibili ngenxa yokwenzakalayo lapha eKalungwizi ukubana abantu be-CCC balethe abantu abavela eGogwe Gabuyuni ukubana bezobanga umsindo bekhokhelwa ngu-MP wabo uPrince Dubeko osedeclare ukuthi sekuyimpi eKalungwizi.
Umsanga uthi sebebaleka kubandla le-CCC abantu ebhinga ngenxa yodlame lokunye.
Yeah, abantu beKalungwizi bebebaleke konke ku-MDC baya kuZanu-PF sebengena imizi lemizi bebatshisela izindlu.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleni North uthi uhlupha abantu uMunsaka labanye bakhe.
Kuyaziwa ukuthi thina njengabantu besitongeni ngaso bantu bodlakela. Udlakela silubona ebantwini bokuza. Lo omzwe ekhuluma lapha ungutyeketa, ngumuntu wokuza, nguye olethe abantu bakibo iviki ephelileyo bazotshaya abantu ngendlela engazakibonakale ebhinga. Labo bantu bebehamba ngemota ezezanu-PF ezibhaliweyo ukuthi zanu-PF, lezinye ezikade zingena lama number plates. Batshayile abantu hatshi eKalungwizi kuphela, lanamhlanje silokhu silabantu abangalala emzini yabo eKalungwizi, eSiyabhuwa, leNagangara sinampande. Kanti kathesi sokuze kwaspreada kwafika la kubomasimatelele, abantu bethuselwa ngabantu bokuza, ngabotyeketa, yibo abahamba besenza njalo. Now, ngakhuluma mina ngabatshela laba bantu bezanu ukuthi zwanini bantu bakithi, lingaqalisa udlakela olubizwa ngabantu, oluletwa ngabantu eliyabe libathethe phandle kwesigaba. Ngoba udubo oluyakwenzakala nantu, khathesi lina abalapha kithi yini elihamba likhombela ukuthi lowana ngowe-CCC kayenziwe lokhu, lowana ngowe-CCC kayenziwe lokhu. Pho mzukwana laba bantu bebuyela kibo esishoneni, lizaphila njani labantu bakini?
Usibanda uthi kuningi kakhulu okubi okwenziwa libandla lezanu-PF ebhinga.
Ngilusizi ngalowo muzi enziwe kuthiwa khona utshisiwe. Kodwa-ke lokho bekukhangelelwe ukuthi kuza kwenzakala, ngoba lingahlukuluza abantu lithembe amamonya eliwanxuse evela phandle kwendawo. Labo bantu nxa sebethe babuyela kibo aba yibo elibathembileyo lithi abantu bayasala belikhangele nje kuphela uthi abantu kabakho buhlungu ngokube belala egangeni ngemva kwaizolo mfonelwe ngabomama abangu 6 akadebelele egangeni omunye wakhona ebelethe umntwana olenyanga eyodwa yokuzalwa so utsheketha yena lo wezana uPF nguye olethe udlakela lo dlame ngaphakathina kwendawo akula muntu osesukile siyezanwini bangaka bangasuka besiyezanwini besiyadingana izanu yona ingabathandi kusukusela ngo-1980 nangu la umfana lo uyamuzwa nxa ekhiliza ukuthi ngowakhona ngale sihloneni sebemletha ngapha ebhingi ukuthi kuthiwa ezomela abantu besitongeni lesitonga sakhona usiza ukuthi ngakwanisi lokusikhuluma so ke akula muntu we-CCC othisele umuntu umuzi
izigaba sebhinga sijayele ukuvotela amabandla aphikisayo amakansila ayevotelwe ngomnyaka 2018 asuswa ezikhundleni libandla le-MDCT elathi sebedlelana lebandla le-CCC ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Gibbs Dube
Inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ithi intengo yempahla isiqalile ukukhuphuka mahlayana ezitolo phambilini kwekhefu lekhisimusi. Ngokunjalo, inhlanganiso ithi uzulu weZimbabwe uza kuba lekhefu elinzima omangalisayo. I2 liters yamafutha okuphekisa away cooking oil eHarare iqonge isuka ku-$2.75 yaya ku-$2.90. Kwathi i2 liters yemazoye layo yakhuphuka isuka ku-$2.70 yaya ku-$3 ngamadola eMelika. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla seNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Lela Ncube.
Yebo izinto sezicalile ukukhwela kusiya ekhefini lekhisimusi ikakhulu izinto ezinjengenyama izinto ezinjengabomagwili izinto leziyana njengaboflower abantu abazidinga kakhulu nxa besekhefini lekhisimusi kuyinto esiyajwayeleka kakhulu elizweni ukuthi nxa siya kukhisimusi nxa uqathanisa lamanye amazwe lapho kuba lamaseli kwehliswe izinto ngakomakhelwane khona lapho kubobutswana kube South Africa lesi sikhathi ngesamaseli izinto ziyehla zibe lula ukuthenga kodwa kithi nxa sisekhefini ziyaqansa izinto ziye phezulu abantu ngokunjalo soze babe le-Christmas enhle ngokuba nxa zingamemetheka izinto ngale ndlela zisiya phezulu kutsho khona ukuthi balutshwana abazazithenga ngakho ke asoze ikhisimusi ibe enhle lakancane
kusiyafika ikhefu lekhisimusi Ncube kubo 25 mpalakazi khonapho libona umumo uminjani kundaba zentengo
kusiyafika ikhisimusi isicabangela ukuthi izinto zizabe sezikhwele kakhulu kulalokho ezikho khona ngokuba sekwaba yinjwayelo vele ukuthi nxa kufika lesi sikhathi izinto ziqanse ziya phezulu zicine ziseneliswa ngabalutshwane kakhulu ngokuba abaningi vele kabasebenzi abasebenza bathola imali encane bazuza imali encane emisebenzini yabo abanye abasebenzayo njalo kufana lokuthi kabasebenzi nxa ukuqathanisa imali abayizuzayo le mali abafanele bayisebenzise ukuthenga izinto ngakho ke sinanzelela ukuthi nxa ukuqathanisa nendlela vele sesikubona ngayo uyakubona ukuthi izinto eziningi siyafika ikhisimusi ziyabe zingasathengeki ebantwini abaningi okuza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kanti ke singakhohlwa njalo ukuthi ngaphandle kwechristmas yona le izinto nxa ziqalisa kanje zithatha imali yeschool fees zithatha imali ya next year dingeka ukuthi abantwana babuyele ezikolo bayefunda ngendlela efaneleyo
ezinye indleko ezifana lama school fees libona zikhuphuka lazo yini sezivulwa khonapho isikolo libona zikhuphula ama fees
izikolo ngobunengi zizaya phezulu kusiya ngokuthi uhulumende uyakuvuma yini kakhulu lezo ezincediswa nguye ezakhe ngokuba zidinga ukuthi kube nguye ovumayo kumbowalayo ukuthi ischool fees siqanse siya phezulu kodwa ukuqansa sizaqansa ukuthi sizaqansa ngokungakanani yikho esingakabi kwazi kodwa ke kulokho esikubonayo ikakhulu nxa uqathanisa neminyaka edlulileyo siyakubona ukuthi ischool fees sizakhwela vele kakhulu ikakhulu kuma private school kanti ke lazo izikolo zikahulumende zizakhweza kodwa kasikwazi ukuthi sizakhweza ngamalini njengoba sibona kuso sonke isikhathi kusiba lenguquko zona lezi ezenza umnotho ube nzima ama boarding school azakhweza lalapha lalaphana sikhangelela ukuthi kukhwele njengenjwayelo vele ikhuba lizatshona empilweni yabantu ibe nzima kakhulu ngoba kakukho kusala emuva konke kuhlala kukhwela kusiya phezulu
umnumzana esidlela Ncube ngokwenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association. Inhlanganiso ezimela izakhamizi zithi imisebenzi yokutholisa usizo kwezempilakahle kubodokotela abazimeleyo lezinye nje inhlanganiso kungelambadalo kungaphathisa kakhulu uZulu obhekane lobunzima obokufinyelela usizo lokwelatshwa ngokuphangisa. Intethelo zendaba ye-Studio 7 uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Umnumzana Ruben Akili wenhlanganiso emele izakhamuzi edolobheni leHarare uthe bajabula ukubona lapha lalaphaya izakhamuzi zitholiswa usizo ngabalomusa kwezempilakahle.
Some they do it with their companies, some they come in form of churches because it was also complementing.
Abanye bakwenza bezimele, abanye bakwenza bemile njengamakhampani, abanye njalo bengabamela amasonto achiyeneyo. Konke lokhu kuphathisa kakhulu ngoba kusekela imisebenzi kakhansili kwezempilakahle.
Imizamo yokuthola ukuba ikhansili yaleli dolobha isebenzelana njani lama-outreach anje njengoba kulodubo lwesihuda isaphumelelanga ucingo lwabo lukhala kokuphela kucele kwezempilakahle. Esinye sezibhedlela eseHarare esizimeleyo eseParktown Medical Center nesinye senhlanganiso esike saba lomkhankaso we-outreach kunsukwana esanda kwedlula obuqondane lezakhamuzi zalumango. Lokhu kufakazwe ngokhokhela ke imisebenzi kulesi bedlela umnumzana Perry Mchenje.
We've got a community health program whereby we are reaching out to people within our community, the underprivileged as well as those suffering from
drug and alcohol.
Lolu sizo uthi lugoqela ukuhlolwa i-blood pressure, ichukela, i-counseling, ukuhlolwa esikalini lokucebisana ekulwisaneni lezidakamezi. Unkosazana Brenda Mzenda walinda uthi lokhu kuhlanganisela labantu asebekhulile.
So we have a free adult consultation if you have anyone who is above 65 years and then you will have a chance of having free BP check.
Kulesi sikhathi sihlola abadala asebeleminyaka edlula amajumi ayisithupha lanhlanu kungelambadalo. Sihlola lawo ama blood pressure kungela nhlawulo njengendlela yokusiza uZulu kundawo esisebenzela kiyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi okhulumeme lenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association BIPRA uthi izakhamizi kuleli dolobha zihlala zigcwele lapho okutholakala usizo olunje ngezikhathi lapho olutholakala khona ngale mikhankaso.
Ukubana bahambe ezibhedlela kambe bahambe emaklinikhi besiyabhadala imali ezibhadala ukuthi bakhangelwe besitheko lezo zinto esikhuluma ngazo. Kodwa-ke sibona ngathi ukuhlola lokho abakwenziwayo kungelambhadalo kuyinto enhle, izakhamizi ziyakubuka kakhulu loku.
Imikhankaso yama-outreach enje yenziwa zinhlanganiso ezijeneyo ezikuqela abamasonto, odokotela abazimeleyo, odokotela bebutho lesizwe, odokotela abalungisa ke umlomo owe-cleft lip, labodokotela abamehlo abenza ama-cataract operation labanye. Isisekelo sombuso seZimbabwe sithi umuntu wonke ulelungelo lokutholisa ezempilakahle, kanti njalo iziqondiso zenhlanganiso yamazwe abensundu i-African Charter on Human and People's Rights layo isekela okufanayo lokuhlaliseka komuntu i-mental health, ukudla okulungileyo, i-nutrition le-occupational health. Kubhajethi esanda kwethulwa kuleli uhulumende wengezelele imali yosekelo kwezempilakahle yafika kusimo sokuthumi lanye ekhulwini ngesifiso sokuba uZulu esizakale njalo ekhuthaza ukusebenzelana phakathi kukahulumende lezibhedlela ezizimeleyo kulo msebenzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ikomiti enkulu yebandla elibusayo kwele South Africa, African National Congress, Executive Committee ithi njengebandla iyaphikisana lombiko wengcitshi ezithi uMongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshontshwa kwemali eplazini lakhe elePhalaphala. Lolu daba sizaluzwa ngokugcweleyo selethulelwa nguThuso Khumalo usasa ekuseni. Imidlalo yomncintiswano wenkezo yomhlaba eye World Cup eQatar iqhubekela phambili kuhlandla lesibili. Kumaqemba wezwekazi leAfrika amabili abesele kulomncintiswano sokusele elilodwa eleMorocco ngemva kokunqotshwa kweleSenegal yiNgilandi 3-0. EleMorocco yilo eselithenjwe yizwekazi leAfrika ukuthi lizenza ukungcono. Intatheli zindaba yeStudio 7 weIsrachisa Spanda usethulela lolu daba.
Kusasa ele Morocco linqilana le Spain. Kuhlandla lesibili kudingwa liza kuya kusigaba sesithathu ama quarter finals alumncintiswano. Ubethemba Ndlovu ngumqeqeshi weqembu le Ulaya City Council njalo wadlalela iqembu le Highlanders lelama Warriors.
Bona ngani ama games akhona amnandi kakhulu because akula team okuthiwa incane this time. Wonke ama team even awethu e Africa noma oSenegal sebephumile but at least bafikile labo kubola ku-16 so bayatshengisela ukuthi ibhola liyasukuma i-Holland hayi ibhola labo limnandi badlala ibhola elihle.
Unozana Prince Ndlovu ukhala ngokudliwa kwamaqembu e-Africa. Imidlalo le sitshisa kwamagama. Umnumzana Nqobile Mathwabiswana uthi Brazil izathatha inkezo le.
Lowa sesikhathi sesingena kuma-quarter finals sifuna ukuthi kona hayi i-last 18 ziyabe kuyiziphi. Kodwa mina engingani ngiyayichika kakhulu sibi. Ibonani iBrazil ingazama ngcono ukwedlula ezinye team but ayidlali njengeBrazilian esiyaziyo yakudala. IBrazil esiyaziyo ayisiyo le.
Imidlalo yalonyaka yeWorld Cup inene lithi isezingeni eliphezulu. Umnumzana Khumulani Ngwenya uyajabula ngale mdlalo.
Ngicabangela ukuthi imidlalo yona sitshintshile kakhulu. Ngokubona kwami ngicabangela ukuthi iArgentina neFrance zizoba inkinga nje. So lama team azohlangana nabo kuzomela ukuthi ya baqine. Ngoba amafolo sakhona namadefenda akhona hayi kunzima kakhulu. Even nala ama-team aphumile ngiyabona nje ukuthi hayi abezama kodwa lokuzifa.
Ilizwe leMorocco yilo eselithenjiwe ukuze kwazi leAfrika ukuthi lizenza ngcono. Namhlanje iCroatia leJapan bezinqilana kukanti namhlanje ngo-9 ntambama iBrazil izathobelana lele South Korea. Ngimele Studio 7 igama nami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kulayi joku lamhlanje sikhangela umncintiswano womdlalo wenguquko wamazwe womhlaba ukuthola ukuthola inkezo eye World Cup 2022. Singeke sihlukane sihlobothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokela. AbeZimbabwe Christian Alliance bamanyana labe Public Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo ephathelane lodaba lombhoqazwe owegugurawundi lokukhuthaza ukuthula elizweni. Amagqwetha kamnumzana Job Scala umeli wezengeza weState alele ePhalamende obethenisiswa icala lokuphambanisa umsebenzi wemthethandaba bathi akulabufakazi obukhomba ukubana ulecala. Kuthi ikomiti enkulu yebadleli busayo kwele South Africa ye-African National Congress ithi njengamandla iyaphikisana lombiko othi uMongameli Cyril Ramaphosa wephula umthetho. Silugqibela lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.